Abafundi labalandeli bakaJesu bemelele umoya wesithembiso sikaNkulunkulu eJerusalema. Kwakungumdlalo wekhefu lamaJuda. Kwezwakala umoya omkhulu uvela ezulwini, engathi isivunguzane, wagcwala endlini. Umoya kaNkulunkulu wehlela abafundi, wabagcwalisa, bakhuluma ngezindimi. AmaJuda labezizweni besizwa indimi zabo, bekhuleka, bedumisa, bebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu. Bathi, badakiwe. UPetro wasukuma wathi, asidakwanga, kodwa njengalokhu kubhaliwe ngomunye umprofeti ukuthi umoya kaNkulunkulu uza kwehlela phezu kwabantu, baprofete, baboniswe imibono, baphuphe amaphupho. UJesu lowu elambulalayo, uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, nguye osithumele umoya kaNkulunkulu lowu eliwubonayo. Bahlabeka enhlizweni, bathi senzeni na? UPetro wathi, phendukani, lithethelelwe izono, libhabhathizwe, umoya kaNkulunkulu uza kwehlela kini. Baphenduka, babhabhathizwa, baba zinkulungwane ezintathu abaphendukayo. Bahlala ndawonye emfundisweni yabafundi, bedlelana, bekhuleka ndawonye, babelana ababelakho, banakekelana lalabo ababeswela. Bahlephuna isinkwa bekhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Abanengi bakholwa, inani langezeleleka ngensuku ngensuku.